lokudana kakhulu siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele lockdown le khona sikhangelelene lokuthi abantu babeyenelisa ukuhamba besemabhenki beseya kuma izikhathi ezinde sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele kube le-social distancing lamabhenki kuyaphuza uyangena ebhenki futhi uyadinga imali njengathi thina esizisebenzayo nezandla zethu besikubona i-ecofish kwesinye isikhathi noma ye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu bakhona abangafuniyo ukwamukela eminye imali yama-bond notes uliyakubona yini lokho nakumhlanganiso yenu sikhangele kakhulu silisizo ngoba zimali ezinye ade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo sike siyothenga ngazo siwode ngazo ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise so nxaesi zingasasebenzi sokeziyala sokuluhlupho kutho ukuthi sokubuyela bek ngokuya kwesikhathi enxazenza ukufuyeke sesala ngoba bethatha kunye njengam-observe ngaze ngabuza ngathi kade uhamba njani umkhwenyana wathi uthiwa lezi sizibeke zodwa lezana sizibeke zodwa kambe kungaba lelizwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kune-something wrong sihlala sithi nothing for us without us ezinhlomal sethu sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha esiba lama-decisions ayenze yedwa engayinvolvi abantu on the ground ukuthi hhayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani umbeni usokunje umama usithembu sonyeni sakhuluma kaye kabazi sisithi futhi linanzelele lani mazondi nxa lizathatha imali kumele zigqoke ama-gloves imali zingcolise ichanywa sibili i-COVID-19 leyi ibuye ngolaka ibuya kithi thina ama-vendors ngoba yazi most izalwane yethu yithi futhi esiye iba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzayo kusakhulunywa yiyenze ngapha lezi mali sizikhutshwa futhi
wini okwenzakala kathina
ngithanda ukuthonisa umbeni ukubingelela abalaleli igama lami ngingudebra mkasa ngikhangelane le-Bulawayo Vendors and Traders Association ekhangela ezisebenzi ezizisebenzayo ngaphandle ngezandla zabo lokuhamba langenyawo zabo sikhangele udaba oluphumileyo lokuthi uhulumende usemisile ama-ecocash ukuthi esebenze kobulawayo ngingathi elizweni lonke jikelele njengathi thina izisebenzi silokudana kakhulu siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele lockdown le khona sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisi ukuhamba besemabhenki beseyakuma izikhathi ezinde, sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele ube le-social distancing. Lamabhenki kuyaphuzwa, uyangena ebhenki futhi uyadinga imali. So nxa uhulumende esevalile ukuthi ekhokheshi, ha, sokufika nzima. Njengathi thina esizisebenzayo ngezandla zethu besikubonayo i-ecofishi kwesinye isikhathi noma ye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu, especially asiseyikuyithola leyo mali. So singazi ukuthi from khonapho uhulumende njengoba esevalile ukuthi usezakwenza njani. Singathaba nxa ezasinika i-cash ngoba yimali esingakaze siyisebenzise, yimali ekade sesimbonile ngayo uhulumende ukuthi hayi siyabonga wesiphile ikhushiningi, kade esinika ikhushiningi yamalayini kuphela. Sithemba kukhona azakwenza ngokuthi size siyithole leyo mali. Njengoba sengikhanyela futhi ngokuthi thina si-affected kakhulu ngokuthi ama-$2 bond lawo not asafuneki njalo, sikhanyele kakhulu silusizi ngoba zimali ezinye ade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo, sike siyothenga ngazo, siwode ngazo, ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise. So mangathi ezizingasasebenzi sokeziyala sokuluhlupho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa zezukhuyebe sesala ngoba bethatha benize ngami ozeza ngaze ngabuza ngathi ini kade uhamba njani umkhwenyana, wathi uthole lezo sizibeke zodwa, lezana sizibeke zodwa. Kambe kungaba lilizwe esekuhlukanisa izimali, esekuhlukanisa ukuthi nxa le ibeka ibe lo mgodla wayo, le ibe lo mgodla wayo, le ibe lo mgodla wayo, kutshengisa ukuthi kune-something wrong. Uhulumende kabona engatshintshi kodwa ama-policies, katshintshe kanye kanye labanye. Sihlala sithi nothing for us without us as informal sector. Sabe kufuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown, ngapha esiba lama-decisions ayenze yedwa engayinvolvi abantu on the ground ukuthi hayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbeni usokunje. Sikezakhala ngiyakhumbula sikhuluma kuqalisa i-lockdown le, umama uThembiso yena sakhuluma kaye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda nxa lizathatha imali kumele ligqoke ama-gloves, imali zingcolile. Sathi ye siyakuvuma sikezincwadi imali zethu zingcolile. Yinto okumele ukuthi ngawo uhulumende wahle wayinanzelela masene, sahlala phansi sakubona sazwa futhi lesizathu sokuthi sokuntshintshwa lezo mali kumbe zezikhutshwa kuthena kubuya ama-$2 lawa amatsha bekuthiwa ziyasebenza okufananayo. So nxa isizakhitshwa singatshelwanga ukuthi seziphuma, hayi sesidubekile shiwa njenge-informal sector. Ichanywa sibili i-COVID-19 le ibuye ngolaka, ibuya kithi thina ma-vendors ngoba wabe most vulnerable yithi futhi esiba-affected. Asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi. Ngingathi ngakhona lokho hhayi ngazi njengezendi ngifuza ubuhlungu kakhulu. Ngiyabonga.